Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kaleli chuba lokubonga uRachel Thongo ukusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela uStudio 7 lamhlanje ekuseni ngolwesine mhla ka 14 Mbimbithongo 2019 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi kungcolile kudlule okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe ke sisebunzimeni okumele ukuthi i-international community ingenele.
Umkhokeli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa alungisise izikhalazo zabodokotela besibhedlela separile nyathwa abaqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi.
Ama-specialists lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazikile la ku-strike thina ngo-December. Khona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangele ngo-December.
Abesifazane abasebenza phansi kwenhlanganiso yeLupane Women's Development Trust benza izimanga ngemisebenzi yabo ukusebenzisa izandla ukuselela imuli. Kuthi ke esigabeni sethu sezomculo lamhlanje silethulela isigaba sesibili sengoma zomculi uMo Blessing Ngwenya. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa alungisise izikhalazo zabodokotela besibhedlela separile nyathwa abaqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi kanye lokusilela kwemfanelo zokusebenzisa ekwelapheni izigulane. Odokotela laba bathi baswela ngitsho lama-gloves CV sawo bagcine bebamba izigulane bengazivikelanga. Embiwe nawethu lenkundleni yeTwitter izolo ntambama Mnumzana Chamisa uthe lokhu kumele kulungisiswe ngokuphangisa. Isikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda uchasisa okuningi ngalolu daba.
Njengokutsho kwakho uPresident Chamisa umongameli weMDC kutshengisa ukuthi uphatheke kakhulu ngendaba yokuthi sanda ukuthi siphume kulolu daba ezinyangeni ezilitshwane ezedlulileyo. Sibonile njalo ukuthi abantu balimale kakhulu ngendaba yokuswela udokotela, njalo siyazi ukuthi odokotela sebeswela lezi mali zokuthi bayefika khona emsebenzini, kodwa lokhu ngendlela yokuthi izinto zisuke zakhwela kabuhlungu.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umumo ezibhedlela kanye lezikhalazo zezisebenzi zakhe ezigoqela bona odokotela. Iyabonakala yini leyo mizamo?
Akubonakali ngoba okuqakathekileyo uhulumende akade ngakwenzayo ukuthi agijimise ukulungisa indaba enza ukuthi umkhonomo ungahambi kuhle, ukwenzela ukuthi le miholo yabodokotela lezinye zonke izisebenzi yenelise ukubanika izinto, ukubanika impilo eqondileyo njalo nokuthi bagijimele emsebenzini ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ngodaba lokuthi uhulumende akakwenzi lokhu afanele akwenze kutshengisa ukuthi akazihluphi njalo akaphatheki ngodaba lokuthi umkhonomo weZimbabwe kawulungi.
Lubana ethe waza kini ubaba uMnangagwa wathi Chamisa asikhulumisana kungicebise lapho ukuthi ngingalulungisisa njani udaba lwezempilakahle lodaba lomnotho, lingamxwayisa lithini?
Simxwayisa ngendlela uPresident Chamisa aseqeda isikhathi esiningi kakhulu ezama ukuthi axwayise ngayo abantu bezana ukuthi ashiwo indaba yomkhonomi langaphi langaphi njengoba weVenezuela kayilungiswa ngokuthi thina sifuna ukubusa, thina sifuna ukwenza imathanda, elingiswa ngendlela enye eyazakalayo ukuthi yandu kwenziwa ludubo lwezombusazwe olelegitimacy. Nxa khona lokho kungalungiswanga kusuka kube lobuzimo obukhulu kakhulu ekuthini kungenziwa njani nxa kufanele abosomabhizinisi namanye amazwe alethi imali kuleli lizwe. Okwenziwayo ukuthi kube lohulumente othembakalayo ubudube esaloko lezimbabwe olokuthi okweminyaka esifika amashumi amabili kusiya kwamathathu kasikabe lohulumende othembakalayo njalo ongenziwa umsebenzi layo.
Lisazimisele ukukhulumisana layo mnangagwa
upresident Dlamini sazimisele kakhulu ukwenza konke angakwenza emandleni akhe ukuthi ilizwe lezimbabwe liphumelele abantu bezimbabwe bangalokhu besifika kangaka and ngakho njalo uyatsho ukuthi hayi ezombusazwe nokukhulumisana kungaba kuyinto enkulu efanele yenzakale loba siyathanda kumbe kasithane kwabakhangelani phela izalungisa nokuthi kolunye ukhetho olulandelayo kungabi le mpumela engamanga kuhle khonokho kuzaphumeka ukuthini kukhululiswane ulungise lezo zinto.
UDr Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa omkhokheli webandla le-MDC. Abesifazane abasebenza phansi kwenhlanganiso yeLupane Women's Development Trust benza izimanga ngemisebenzi yabo yokusebenzisa izandla ukuselela imoli. Omama laba abasebenzela esikoleni sabo eseLupane Women's Development Trust Center ngeminyakatho yemaNdebeleni bayeluka ingcebethu amabhasikiti lokunye. Lezi mpahla bavame ukuzithengisela kwezinye indawo zelizwe ezinye njalo emazweni. Ngaphandle kokusebenza labo mama laba ebona ngokuqondiswa kwemisebenzi yokuthengiswa kwalezi mpahla, uNkosikazi Khayelihle Sibanda sowasungula omunye umsebenzi wakhe eceleni wokulungisa okokufaka esitshebeni kumbe ukunatha okunjalo okwemvelo. Asimzweni kungxoxo engibe lethuba lokuba laye.
Ngingumama othengisayo khona lapha eLupane Women's Development Trust.
Wena yesube ililunga kwesikhathi esinganani?
Sengisebenze lapho kwe-7 years.
Usenzani vele?
Umsebenzi wami kakhulu yikuthengisa izinto zonke ezenzakala khona lapha, okugoqela ingcebethu, okulinywa eplazini, okwenziwa ngomama emakhaya nxa bangabalendumba lomfushwa lokuthiyeneyo kuyabuya khona lapha then sengikuthengisa.
Kodwa wena lawa olowakho umsebenzi?
Nilo kwami nami engikwenzayo nxa ngingachayisa, ngenza ama-herbs lama-spices. Basically kuma-herbs lama-spices siyabe si-promote i-health, ukuthi abantu ababuyele bekhe idini lapho umlimi ayeplane khona, ukuthi siphile ngokudla izihlahla, okwemvelo nje okutshiyene impande, kwenzele ukuthi imizimba yethu ivikele imikhuhlane.
Likwenza njani lokhu?
Engikwenzayo kakhulu yikudinga abantu abakulimayo. Okwami kuphela ukuthi ngugrade ngukhangela ukuthi kulungile bangakuchaya sengikuthatha mina sengikupackage ngikufaka kumaphetshana amancane ukuthi kube lula ukuthi abantu bakuthenge.
Sitshengisa ukuthi kunjani?
Ngizani kumzekeliso kulalokho kuthiwa yimint. Imint iyafakwa emanzini umuntu abesekunatha. Kuyaqandelela kwenza umzimba umuntu aphele ukudinwa njalo kuyayenza ukuthi umzimba ungabe isidudla kakhulu ukhupha amafutha abangelwa yokudla lokho ekuningi esikudlayo.
Okunye?
Okunye ngile time. Itime inhle abaningi siyabancedisa emzimbeni ikakhulu omama iyavikela izifo ezinjengama-fibroids. Abantwana nxa bengakunatha futhi iyayenza ukuthi ngesikhathi nxa besesikhathini bangezwa ubuhlungu. Then ngilokunye ichili esiyazi yona lani bilebile ngokwalo. Okuqakatheke ngechili ukuthi iyancedisa ukuthi nxa umuntu angadla ungagubhelani, incedisa ke bese kuthi i-digestion. Kuningi singathi sinemihlobohlobo etshiyeneyo ingafika 30. Kulokunye okuthiwa yi-cinnamon kunathwa le honey kumbe lale ukuze emabhanzini kuyanukelela kumnandi. Kodwa umsebenzi we-cinnamon ukuthi futhi la ukhipha ubududla kwenzela ukuthi abantu bangadlulisi ukuba yisidudla kakhulu. Kule basil, i-basil iyancedisa futhi ukuthi umuntu engeze i-depression, iyancedisa ukuthi uphumule kahle njalo ungadla layo esiswini futhi yenza isisu sakho sihlale kahle. Kodwa okunye okuqakathekileyo ngalokho okuthiwa ngama-herbs ukuthi singapheka ukudla singananzelela kudala abadala babe ngalama fridge. So kulaloko kuthiwa kuyavikela ukubolisa kokudla. So ama herbs ala khona lokho. Kule rosemary. I rosemary yanxetha kakhulu ama headaches. Abantu bahlala bekhala ngamakhanda. So yilo lutho thize kilo yenze ukuthi kupolise amakhanda abuhlungu.
Uyabona yini umsebenzi wakho lo uphumelela njalo usenelisa ukuthi uthengisele imkambo lapha elupane kumbe la phande kwelupane?
Ekwakhathi singathengisa kulezitolo ezimbili ezithengisayo khona lapha elupane. Abantu sebekwazi ukuthiwa yi-BNB. I-BNB ngayithathela ebantwaneni bamababili ubuhle lobheke. Isifiso sami kuyukuthi baphile impilo engcono e-health, so ngase ngiyibiza ngathi i-BNB. So ngafike elupane nje ubuza abantu ukuthi ama-spices ungawathola ngaphi, bazakutshela ukuthi e-BNB atholakala e-Qualitec naselwandile enterprises khona lapha elupane. Kodwa kobulawayo eHarare, eGwanda, eWange sokulabantu abalayo iBNB. So umuntu angathi ngifuna ispice esindombi hebhe nje ngiyafaka ebhasini kuhambe kulowo muntu loba kungathi kwelizwe.
Kodwa awukaphumi phandle kwelizwe?
Hayi, kwakathi sangikaphumi phandle kwelizwe. Ngile nyanga nje kuphele ezingu-6 ngiqalisile.
Ubona kuphumelela?
Kuyaphumelela kakhulu and ngenxa yemfundiso futhi ngiyabala kakhulu ngakho ngishiye lokhu engikubalule. So imfundiso yonale abantu bayayithatha bayayizwisisa. Sibona kathe sokusiba le increase kakhulu kuma-herbs. Kuqala abantu babethenga ama-spices bengazwisisi ukuthi ama-herbs vele wona ababhenefitha njani. Kodwa ngiyabafundisa, ngahlalahlala kuma-WhatsApp group ngiyaposta ukuthi kule nto enje incedisa ngalokho and bangayisebenzisa labo bebone basebenzela sebetshela abanye. Yindlela emthengisana.
Lo-ke ngunkosikazi Khayeli Hlesibanda owenhlanganiso yabomama eLupane Women's Development Trust. Leyo-ke yingxoxo engayenza laye ngaba yaba yividiyo. Yikho lapho kwesinye isikhathi lizwe ngisithi akusitshengise. Yikho-ke le ividiyo sizayifaka ebulenjini kuwebsayithi yethu e-VOA Ndebele kanye laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Sesifikile ke isikhathi sokuthi sikhangele ezinye zezindaba eziphuma emaphephandabeni. Iphephandaba le-News 24 libika ukubana abanini bhizimusi bakwamanye amazwe sebezaba lakho ukuphumisa imali yabo eZimbabwe kodwa kuzaba lendleko ethile ukuthi umuntu enze njalo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lethule isiqondiso sokuthi abanini bhizimusi bakwamanye abasemkambo wemali oweZimbabwe Stock Exchange, ZCSE, sebezaba lakho ukuthi bavunyelwe ukuphumisa enye yenzuzo yabo elizweni. Okweminyaka eminingi edluleyo abanini bhizimusi bakwamanye amazwe abasebenzisa umkambo wemali lo owe-ZCSE bebethwala nzima ukuze baphumise izimali zabo, ngakho ke bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe yi-RBZ. Kuthi-ke iphepha ele-Herald libika ukubana uhulumende usenqume ukuba izisebenzi zakhe ziphiwe imvumo yokuthenga izimota kwamanye amazwe zizingenise elizweni zingahlawulanga umthelo owe-duty. Leli libekwa kungelinye leqhinga elizanywa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthabisa izisebenzi zakhe ezilokho zikhala ngokuthi zifuna ukungezelelwa iholo lokulithola lilidola leMelika hatshi ngamabhondi nothi. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lomqhatshi we-National Joint Negotiating Forum, NJNC, owenzelwe eHarare izolo. Wathi okwamanje sike sizwe imibono yabalaleli bethu. Silo mlaleli othumele umbiko wakhe nge-WhatsApp.
Ukuqakatheke kakhulu ngoba in the past sake saba nezinto ezifana nalezo, izinto ezifana labo Gukura Hundi, izinto ezifana labo Maramba Shina, izinto ezifana labo First August, i-violence eyayenzakalayo. So if people bangabuya babuthane bekhulume, it will prevent, bear prevent ukuthi kungabi lokulwisana lokungami kahle kwezinto like what we recently did.
lapho ke umlaleli wethu bekhuluma ngokuqhatheka kokuba kwenziwe inkulumo zokukhomisana umlotha kanye lokuthi kudingwe indlela zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Lawe ulakho ke uthi sithumela wakho umbono kunombolo ezithi +1 202 203 0318, inombolo njalo +1 202 203 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulababili abake bafunda kwesinye isikolo esiduzane ledolobho leSao Paulo kwele Brazil abavuke ukuvuva badubula babulala izifundo eziyi-92 lezisebenzi zesikolweni seRao Brazil izolo ekuseni. Amapolisa abika ukubana kulinyazwe kakubi abalishumi lasikhombisa qede lapho babe bezidubula bezibulala labo. Kuthi ke inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisoleka kubi indlela uhulumende wakwele Sudan aphathe ngayo abatshengisela bemsola kusukela ngompalakazi nyakenye. Inhlanganiso lezi zithi sokufika abantu abedlula abangamashumi ayisithupha kudlakela labatshengiselayo besola ukukhwezwa kwentengo yesinkwa lamafutha ezimota besithi umongameli Omar al-Bashir kumele achiye umsebenzi. Abantu abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eSouth Africa bathi kuyethusa ukuthi iziphathamandla zebandla le-African National Congress abagoqela umnumzana David Makura lomnumzana Aaron Motsoaledi bathi abantu bokuza yibo abadala amacala amaningi elizweni lelo. Bathi kuyenzakala ukuthi kube labadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe abadala amacala amangalisayo kodwa akayisobo abenza konke okubi okucatshangelwa nguMakura. Umotsoaledi kanye lo mnumzana Herman Mashaba. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 ukhulume lo mnumzana Ngqabutho Mabhena okuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa leBotswana.
Lo nyaka ngumnyaka wokhetho eSouth Africa, ukhetho lukhona mhlaka 8 May. Inkulumo lezo eziningi ngezokukhampena, ngezokuzama ukuthi i-African National Congress lamanye amabandla bakhuluma ngalokhu bawine amavoti, ngoba siyananzelela ikakhulu e-Europe le-America indaba yabantu bokuza yiyo esisetshenziswa njengenkulumo yokuwina ukhetho emphakathini. Yikho-ke siyakwazi ukuthi ngo-2016 i-ANC yehluleka ukuthi ibuse idolobho le-Johannesburg okwagcina kungena khona i-Democratic Alliance bencediswa i-EFF. So bakhangelela ukuthi nxa besiya ekhethweni ngo-8 May 2019 kungenzeka i-province i-Gauteng iphume ezandleni zwe-ANC. Yikho-ke upremier we-Gauteng eseqala ukukhuluma lokhu akukhulumayo encediswa ngu-Minister of Health ukuthi bazame ukuthi bafinyelele ebantwini. Thina-ke sikutsho njengeZimbabwe Community in South Africa ukuthi kuyasidanisa kakhulu ukuthi upremier nominister bakhulume into ezinjalo.
Silo mama lapha-ke ecingwani uNkosazana Sikatile Nyathi, wena ulubona njani udaba lolu-ke?
Kuthiwa ngubani lubabose ozivule oziyenza ophileyo waphinda osevusiwe eSouth Africa, sosala yini khonokho? Baqinisile abantu beSouth Africa nxabesithi anti bokuza ibabawonayo elizweni labo, ngoba xa usuka eZimbabwe ufika ngalo ufika le nhlanhla uqhathele ikhiwa usebenze, uqhathe lapho ukhiwa umsebenzi ukuhambe iyezenzo ophile wavuka. Kade ngikhanyela isitori sangikhona izolo, iyezenzo ophile wavuka ibusela konke bona lobo ababenza abantu bakithi. Vele lokhu ukuthi abantu bokuza yibo abayenza amacala amaningi kakhulu eSouth Africa. So mangabantu babethola othophile bazangiholela ukumaintaini indawo yabo, yibo bathwalisa abanye abantwana nzima eSouth Africa, basuka eZimbabwe landa ukuyabulala nabona bodwa khona ngale abulale umuntu ovela emsebenzini emakhithini embulalela nje 20 rand esesikhwameni kungifoni. Ngiliqinisele khona vele labo bazikhulumela ukuthi sisethana thina zodwa esiliy eZimbabwe, asukuthi bebasethwa ngama-South Africa, basethwa ngabakithi. Ayiye phela bephonge usukela abantwana be-South Africa bethi babasetha bengabasethanga. Mina-ke ngisethethi ngale South Africa, umuntu ongena le mali esontweni ethi ayithengisa eyitita lishone livele eZimbabwe. So khonokho kubizwa kuthiwa kuyini elizweni labantu? Bona abanikazivelize ba-respect indawo zabo, thina masifika siyadisrespect uyabona. Angiyali ukuthi labo bayatshontsha, vele umntwana ngabuye nzima amasika khumi ithukela omunye futhi labo uyafika kumthini naye akabe endlini wabatshontsha kakhulu ngoba abamade hlezi labo ithukela belilasta sokubuya bendlini ithukela lisahlahla yeyo abantwana bakithi abafundi ispecial abavela kwelakithi lizwe abafundi ukufika bethina imisebenzi bahlonipha iindawo zabantu
sizokuthola silomunye umama lapha ecingweni kumbe ngubaba othi ngisithingi lobani lobani khona lapha ecingweni ngubani
inkomo
ye uhloniphani kunjani baba
yebo baba baba mina ngikhona lapha eSouth Africa siyababona abantu beyenza amacala kodwa kuhlangene nabantu basekhaya kodwa esingakusho kakhulu abantu basekhaya ibona nabo bayasingcolisela igama lethu kule ndawo yaseSouth Africa ngoba uma ungakubheka mhlonishwa iningi lethu sesiphila kule ndawo le nto abayenzayo abantu basekhaya angiphiki ngiyayivuma baningi sibabona beyenza ubugebengu lapha kwele South Africa
kuyini okwenza benza ubugebengu obunje
hayi okunye mfowethu angeke sisho ukuthi ubugebengu kusho ukuthi vele nje yena umuntu kudalwa kwakhe uyabe eyisigebengu ngoba zonke iy'nsuku khona lapho esikubona khona lapho eGoli bayabashisa abantu basekhaya uzothiwa bashisiwe mina ngihlala ithembisa bakhona abanye abasekhaya ababashisileyo nje ngicabanga ukuthi enyangeni ezimbili ezintathu khona laphayana ebusuku besiyatshontsha besiyaphula ezindlini zabantu angeke sithi yikudubeka okunye uvele kuyibugebengu obukhona ebantwini
nxa sisikhangela-ke ama-statistics awethulwa i-institute for security studies atshengisela ukuthi abantu abe-South Africa yibo phela abadala amacala amaningi nxa kukhangelwe abantu abasentilongweni kathesi abavalelweyo abadala amacala asabisayo kodwa-ke i-6% yabantu ngabantu bokuza kuthi-ke laba abaningi bangikhona ngabe-South Africa so khonokho-ke akutsho-ke ukuthi iziphathamandla lezi enxa zisengezimithiyo nje
hayi kulokho vele msakazi eqinisweni basenga ezimithiyo asiyali ukuthi abantu basekhaya bayawona lapha kwele-South Africa kodwa vele ubugebengu obuningi babenza bejoyinene laba abantu bangama-join venture beyenza ubugebengu lokhu bejoyinene asiyali ukuthi abantu basekhaya bayabenza ubugebengu kule ndawo kodwa vele basengezimithiyo kakhulu ma bethi abantu bakithi bona bayenza ubugebengu kakhulu phakathi kwale ndawo
ubonike sibonge kakhulu Nkomo ungathinelwa kusasa baba
lapho-ke sizwe uGibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela khona enkundleni yethu yebulenjini bokuxhumana enkundleni ye-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Esigabeni sethu somculo lamhlanje njengokwethembisa kwami izolo ekuseni silethulela ingoma zomculi osakhulayo uMo Blessing Ngwenya kanye ke le ngxoxo ayenze lo Gibbs Dube owe Studio 7.
No gimmick.
Ngoma lapho la uzenzana lelingoma ngananzelela ukuthi abantwini abaningi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu ahlukanise ukubana usethandweni kumbe ikufuna nje ukugcwalisisa izifiso zomzimba. So nangi expressa ngizama ukuthi abantu wonke umuntu aqathanise ukuthi kurelationship akiyo uthando langempela kumbe ngeluthando nje olungayithathani. Ngathi is love or lust, is it love or lust? Ukuthi wonke lo muntu oku relationship ize abekwazi ukuthi i-relationship yakhe le akiyo, is it real love or is it lust?
Lesigo bego isigaba sokugcina somculo umculi odumileyo ukama Blessing Ngwenya exoxa lo Gibbs Dube kanye besiliqhunisela njalo izingoma zakhe. Ngilethemba lizikholisile ekusukisela izolo, kodwa singeke ehlukane ngesikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa alungisise izikhalazo zabodokotela besibhedlela seParirenyatwa abaqale ukugalala umsebenzi ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voa.com.